Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 4 Ntulikazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
umqoka sibili ukuthi ubugwelegwele kumele kuliswe elizweni leZimbabwe, ngoba sesinanzelela ukuthi okwenze umkhonomi wethu ube yilokho yikho khona namuhla, okukhulu kwakhona kwenziwa yibugwelegwele obenziwa ngabantu ababethenjiwe ukuthi bebe semahofisini ayiwakhangelele.
Umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokulwisana lenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uxwayisa abaphatheke kulomkhuba ukuba bazobotshwa kungakhathalekile ukuthi ngabalezikhundla zaphezulu.
Bancane nanzelela lapha kwelemelika uzibuse wabo bamsayina iminyaka engu-200 eyadlulayo, so sebehambe isibanga eside. Nxa siqhathanisa lathi ukuthi thina khona sisenelisa iminyaka engamathumi amane kuphela, so yingxenye compared to bona ukuthi sebehambe isibanga esinganani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lo mkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje batshayele ihlombe elemelika ngokuthakazelela ilanga likazibuse. Abaphila legciwane lengculaza batshengisele ngokuhlala enkundleni ye-Africa Unity Square bekhonona ngenkinga ababhekane lazo ekutholeni usizo lokwelatshwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abekhomishini ebona ngezokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, iZAC, baxwayisa abaphatheke kulomkhuba ukuba bazathwala nzima kungakhathalekile ukuba ngabalezikhundla zaphezulu okunganani. Abekhomishini le bathi inkohlakalo yiyo imbangela enkulu yezikhubeko ezibhekane lokuthuthukisa umnotho welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentatheli zindaba emahofisini ali commission emzini weMount Pleasant eHarare, umgcini sihlalo wayo uCommissioner Justice Lois Mathanda Moyo uthi selokhu baqalayo umsebenzi sebethole imibiko yendaba ezingamachumi phose amane, ezilichumi zakhona kungezabalezikhundla zaphezulu. Uveze njalo ukuba sebeqalile njengecommission ukuqhuba imisebenzi yenhlolisiso zalabo ababuzikhundla eziphezulu. Kunje sekulodaba olulodwa oselukhwezwe lwasiwa kwabe ofisi yabachuchisi bakahulumende eNational Prosecuting Authority. Linkulumo isekelwe ngabasakhulayo bebandla leZANU PF, bona abasanda amagama abanye balabo abaphatheke kumkhuba wenkohlakalo. Umsekeli kanobhala ehlangothini lwabasakhulayo beZANU PF uMabutho Moyo uchasisa ngohlelo lwabo lokuzama ukulondoloza umnotho welizwe.
Kumqoka sibili ukuthi ubugwelegwele kumele buliswe elizweni leZimbabwe, ngoba sesinanzelela ukuthi okwenze umkhonomi wethu ube yilokho yikho khona namuhla, okukhulu kwakhona kwenziwa yibugwelegwele obenziwa ngabantu ababethenjiwe ukuthi bebe semahofisini ayiwakhangelele ukuthi aqhube afake ingqubekela phambili elizweni.
Upha isizathu sokuba kungani beqale ngokuveza inkokheli ebandleni labo leZANU PF.
Laba abaphakathi emhlanganweni wethu sibaphi ithuba lokuthi bezigezise, bezisho ukuthi hayi bona bamsulwa, ukuze abantu beZimbabwe bebe lethemba lomhlangano wethu weZANU PF. Ngoba inkulumo eningi lapha esitaladeni yokuthi ubugwelegwele buphakathi kithi kuZANU PF.
Uthi ulethemba lokuba abezomthetho bazowuzwa umkhosi ohlatshwa ngabantu phezu kwalolu daba.
Umongameli wethu ukhuluma ecaca ukuthi wonke umuntu ozatholakala elecala lobugwelegwele, inotho yonke yakuyithole ngobugwelegwele uzayithathelwa.
Kodwa abasakhulayo bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi bazoyicela isivuthiwe. unobhala kulolu hlangothi u-Ostalos Gift Siziba ulandisa kabanzi ngalowo mbono wabo.
I-Anti-Corruption Commission eZimbabwe sonke siyawazi ukuthi ukusebenza kwayo kusukela kudala ukuthi iyakwazi ukukhuluma but ayila amazinyo okuluma ikakhulu uma sikhangela indaba ze-corruption.
Uthi kulamaqembu ambalwa aphatheke kuzibanga ezehlukeneyo zomkhuba wenkohlakalo.
Laba bantu baku-huge corruption and kundaba ke ze-fuel ibaba operatorayo abayenza ama izinto eziningi ze-fuel. Okwesithu basendabeni ye-kutshintshwa kwemali.
Kungakho esithi yena labanye bakhe usiziba bazake balinde babone ukuba uvunguza usiya kuphi umoya lo wokulwisana lenkohlakalo okukhulunywa ngabezakhe. Usiziba uthi akabone siba khona obotshwayo ngemva kokutholakala elomlando ngabezakhe.
Ngabantu abakhulu ke kezombangazwe njalo bakhona abancane sebeke bazama abafikanga ndawo. So mina ngenzela ukuthi namuhla njengoba beyenze i-press conference bazaphendukwa sababuza ukubana ke abantu abanjengo-Tagore bangaphi, abantu abanjengo-Rottenberg bangaphi, abantu abanjengo-Emerson Lamuzo Mnangagwa bangaphi mayelana le ndaba ze-corruption ngenxa yokuthi yibo ke abaphambili ngendaba ke zokutshontshwa kwemali elizweni.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe uMnumzana Chenesani Ntungagwa uthi akuqali namhla ukhulunywa ngumgcini sihlalo wezakhe lequla lakhe.
Akula lutho engaluthabela engaliqhokezelela izandla ngoba inkulumo le masikhuluma ngobugwelegwele into eqondileyo. Inkinga engiyibonayo lapha eZimbabwe umthetho wethu ubungacaci ukuthi ubugwelegwele kuyini. Sesidinga amacele ukuthi hayi konje sisizothwa khona hayi sokulamandla sibe lamandla ukuthi bengabopha abantu ngamafitshane. Ngathi mina akukho kutsha kimi lokho, asonto engayikhangelela ukuthi kukhulunywe umuntu onguye ozibambileyo kuyanele i-commission.
Ulandisa ngakukhangeleleyo uNtungagwa ukuba ngabe yikho okwenzakalayo hathi kube lokhe kusethuswa lokuxwayiswa abantu.
Ma kuthiwa khona kuye kwaba lezinye indaba ezaripotwayo akukhulunywa ukuthi sezikwisiphi isigaba kumbeni sokusetshenzweni sokudingwa abantu yini sokubanjwa amaphepha ama-ofisi akade ebhalwe izimali ekade zitshontshwa. Ngenxa yani isabe siloku esikhuluma ilizwe leli kalithathanga uzibuse namhla sesile minyaka mbone singathi amashumi amane. Kutho ukuthi sokusithetha amashumi amane ukuze siqale ukukhuluma ngolako ukuthi hayi akusali zibani bani akusali zibani bani.
Abezakhi bathi kunje sekulodaba lwenkokheli yenkampani kahulumende yeZimbabwe National Roads Administration Zinara oselusemthethwandaba kuthi olwenasa lusahluzisiswa ngemva kokuthola imibiko yokungaqhutshwa kuhle komsebenzi kanye lenkohlakalo. Kungakho besithi asikho isizathu sokubumba enye ikhomishini yokucubungula lezindaba e-National Commission of Inquiry ezamele ihluzisise indaba zenkohlakalo njengalokho okuke kwabethwa ngumongameli Emerson Mnangagwa ngemva kokuvezwa kwenkokheli yeZANU-PF kwezenkohlakalo. Besithi lokho kungenziwa nxa kuyukuthi kuqondiswe kwabebandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa lamhlanje bachayele ihlombe eleMelika ngokufikisa iminyaka edlula amakhulu amabili 243 lithole uzibuse okugcweleyo kuhulumende waseBhilitani. NjengeleZimbabwe leMelika lalo lakhe labuswa ngeleBhilitani lazothola uzibuse ngemva kwempi yenkululeko ngomnyaka ka-1776. Embikweni awethule enkundleni yeTwitter umongameli Mnangagwa uthe ufisela umongameli Donald Trump lozulu welemelika ikhefu elihle. Wengeze wathi ukhangelele ukuthi kube lobudlelwano obugxilileyo phakathi kweZimbabwe lelemelika. umnumzana Chamisa yena ubonge uZulu weMelika ngokuxhasa abantu beZimbabwe ngaso sonke isikhathi njalo wabafisela ikhefu elihle. Umongameli Trump ukhangelelwe ukukhuluma emkhosini wokunanza ozaqutshwa esigodlweni iWashington DC.
Ngizazikhipha labangane esisebenza sonke, bakhona ontanga esisebenza sonke elapha esiathathwe khona.
Uxolo, kuza kuba lezigwagwagwa zamabutho njalo ezitaladeni okwangakwakuqala elizweni leli. Lokhu kube lento enje eMelika njalo umongameli Trump usolwa ngabantu abaningi ngokwenza lokhu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ePennsylvania, unkosazana Sanelisiwe Ntini, waqala ngokumbuza ukuthi yena uzalethakazelela njani leli langa.
Ye, ngizazikhipha labangane esisebenza sonke, bakhona ontanga esisebenza sonke elapha esiathathwe khona. So ikuphuma nje siye epark endaweni eligceke lapho esingahlala khona sibuke ama-fireworks. Ipark yakhona isendaweni ephakeneyo engathi iphezu kweqaqa. So lapho siyabe sihlezi khona siyabe sibona ama-fireworks ayenzakala phose idolobho lonke. So yikho engikhangela ukuthi ngikwenze namhlanje.
Ungathi lichoni leli langa kuwe la kuZulu weMelika, ikakhulu nxa siqathanisa lelanga likaZibuse weZimbabwe lapho esizwa khona abantu abaningi bekhala besithi ayikho inkululeko?
Ayi, mboni ngani okuqakathekileyo esingakukhangela ukuthi nxa sisithi uZibuse sitho ukuzivusa kukuphi, ngoba kulokuzivusa abantu esithi basinika uzibusa abasikhululileyo kwezinto ezingabe zisihlukumeza, like izinto ezinjengokuthi esingathi yi-colonialism, abantu abafika bathathele amandla endaweni engiyabo. So kuhle ukuthi sithole uzibuse sibe kwazi ukuthi sizifakele imithetho engeyethu, senze esibona kusifanele thina njengelizwe. Kodwa kumele futhi sinanzelele ukuthi abantu esingathi ngamaqhawe abayibo abasikhululayo from ukuhlukumezwa, sinanzelele ukuthi bengabi yibo abasihlukumezayo kusasa. Okuyikho emboni ngani engxenye asikakunanzeleli thina njengelizwe, kumbe kusazosithatha isikhathi eside, ngoba nxa ninanzelela lapha kwele Melika uzibuse wabo bamsayina iminyaka engu-200 eyadlulayo. So sebehambe isibanga eside nxa siqhathanisa lathi ukuthi thina khona sisenelisa iminyaka engamathumi amane kuphela. So ingxenye compared to bona ukuthi sebehambe isibanga esinganani. Engxenye kulezinye izinto esisazozixazulula, esisazofunda ukuthi sizenze njani, ngoba bona sebehambe isikhathi eside. Angazi ukuthi besese le minyaka engangeyethu belozibuse ukuthi basebehambe kangakanani ukuncedisa abantu, uku-empower abantu abangababo. Kodwa mboni ngani kusese lo mangomude okufanele siwuhambe ukuthi abantu bathole ukuzibusa okweneleyo, ukuthi abantu benelise ukuphila impilo esuthisayo, ukuphila elizweni elikuriwardayo for imizamo yakho.
Alo-ke ngunkosazana Sanelisiwe Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 esedolobheni lePennsylvania. Abaphila legcikwane lengculaza abavela kumagumbi amane elizwe batshengisele ngokuhlala enkundleni ye-Africa Unity Square bucwadlana nje ledalele ephalamende njengendlela yokubonisa amalunga edaleleli lohulumende ngokuqakatheka kokulungisiswa kwezikhalazo abazethulele umhlawuli walo eziphathelane lenkinga ababhekane lazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abakade besekutshengiseleni kwanamhlanje bathi inkinga ekhokhelayo ngeyokusilela kwemithi abayinathayo nsuku zonke, lokube betholiswa esekade isikhathi sayo sokusebenza yedlula. Unkosazana Patience Dube wenhlanganiso eyeHope Alive Child Network emela ilungelo labantwana abaphila legciwane lengculaza ulandisa ngokumenze wazophatheka kulokhu kutshengisela.
Okundethe lapha yi-issue yama-expired medicines aphiwa abantwana endiningi labo, ikakhulu ama-adolescents labasanathi imithi liyana, so kule high default rate amongst ama-adolescents and young people.
Uthi injongo yalumbuthano yokuba bakhulumisane lenkokheli kahulumende lamalunga edale lephalamende.
Injongo yethu ukuthi sikhulumisane labezempila kahle labameli bethu ukuthi nxa kuyikuthi kule mali uhulumende ayikhonithayo angithi ukuthi laphana ku-budget ku-health budget imali lana eyakhonithwayo kakungabi yimali ekhomited kuphela kayidisperse kube yimali esebenzayo ukuthi ihambe iye-procure ama-medicines a-right angayexpayanga.
Omunye wabekade bekulo mbuthano ngunkosazana Josephine Ncube wenhlanganiso yezenzeleni People Living with HIV etholakala eMadobo District lakoBulawayo.
Thina njengabezenzeleni People Living with HIV Network from iMat South leBulawayo siyimathebhelele ndimipha forum. Sisithi thina sesikhathele ngokuphiwa ama-expired medicines.
Uqhubeke ethi kasilodaba lwemithi eseyadlulisa isikhathi sayo sokusebenza abakhala ngakho kuphela.
Sithi thina izinto zonke ezempila kahle especially eluthwini lwe-MatSouth akuye kusifinyelele lathi ngesikhathi khathi sinxa sikhangela asikhangeli kuphela imithi leyi sikhangela kuphela sokulama non-communicable diseases.
Isimo ilizwe likiso kudaba lokuswelakala kwemithi enathwa ngabaphila legciwane uthi siyingozi enkulu kakhulu.
Sikusina sesiqalisa amaphilisi ama-ARVs kwathiwa khona vele unganathi iphilisi eli-expayileyo kodwa siyamangala lawa se-extendise i-shelf life ukuthi shuwa ngempilo zethu sesingani sidlala amakhasi ngempilo zethu kodwa silabantu abasimelayo nxa sibatshela izikhalazo zethu umuntu uyenze ngani ukuthetha kodwa nxa esefika ngapha ephalamenti asikaze sizwe lo yi-one okukhuluma emele isektha yethu eyabantu abaphila legciwane.
Umnumzana Sipho Mahlangu elinye lamalunga eZimbabwe Country Coordinating Mechanism CCM ngaphansi kwesikhwama se-Global Fund esibona ngodaba lwemikhuhlane ebalisa ofuba oqhuqho legciwane lengculaza emela abaphila legciwane ilizwe lonke njalo esebenza ese-Victoria Falls laye ulandisa ngesisusa salumbuthano.
Phakathi kwe-petition kulokukhala ukuthi nga indaba ye-HIV particularly le-TB iyaprioritizwa ngisitho ukuthi ifakwa ku-top agenda. Nxa ifakwe ku-top agenda nyabe sengisitho ukuthi la ku-budget iyaprioritizwa elizweni lakithi. Yes, laba sincedisayo njenge-Global Fund kodwa i-Global Fund indlela encedisa ngayo iyachiya isikhala esikahulumende.
Ulandisa ngokungazinikeli kukahulumende ekugcwaliseni izithembiso azenza kuZulu okuhlanganisela labo hlangothi lwabaphila legciwane elizweni.
Uhulumende uthembisile ukuba uzayivala i-gap leyane ye-more than 6 million kodwa lanamhla kakayivali. Nxa sikhangela ke i-Global Fund indlela esebenza ngayo nxa ilizwe lingasavalanga isikhala lesiyana i-Global Fund ayisalethi yonke imali ngoba imali ibuya in batches.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Young Positives ebona ngeziphathelene labantwana abakusigaba seminyaka esukela kwelithumi lasiyagalombili kusiya kwengamathumi amathathu lanhlanu abaphila legciwane bemelwe ngunkosikazi Anna Sango.
Siyakwazi ukuthi iZimbabwe imi inje yakhomitha i-1 million to the Global Fund Replenishment and up to date sebebhadale bona i-300,000 futhi sikhangele ngendaba eze-foreign currency lezi ezenzakalayo eseziyenza ukuthi i-National AIDS Trust Fund ibe siyefuleka ukuthi ikwanise ukureyiza i-foreign currency efunakalayo ukuthi bona bakwanise ukuthenga ama-ARVs.
Umqondisi wohlangothi olubona ngeziphathelene lo mkhuhlane wofuba legciwane kugatsha lukahulumende lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDr. Owen Mgurungi uthi kulilungelo labo laba bantu ukutshengisela ngokuthula besebenzisa yiloba yiphi indlela. Isisusa salolu daba uDr. Mgurungi uthi siyaziwa kuyikusilela kwemali yakwamanye amazwe okungaphezu kwabo njengoba kuludaba lwabogatsha lwezemali kanye labehofisi yebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okubhekane labesifazane ngalezi zikhathi zobunzima ngenxa yokonakala kwesimo somnotho kanye lokweqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wokuqhaga we-netball eliya emncintiswaneni we-2019 World Cup. thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ilunga ledalela Congress lakwele Melika umnumzana Justin Amash owebandla lama-Republicans ocunule abebandla lakhe ngokusekelana labebandla lama-Democrats ekuthini umongameli Donald Trump akasuswe esikhundleni usephume ebandleni leli. Ibandla le-MDC selicothoze uhulumende ngokukhetha umnumzana uTloyile Slaigwana ukuthi abe nguye okhokhela inhlelo zogatsha lokhetho. USlaigwana ubevele engowephethe lesi sikhundla kusukela ngomnyaka odluleyo. Kodwa wayevele esebenzela ugatsha lwezokhetho olweZEC langesikhathi impumela yokhetho luka-2008 luze lwethulwe ngemva kwenyanga eyodwa. Ibandla le-MDC lithi ukufakwa kulesi sikhundla kwenzakeleyo kutshengisa sobala ukuthi uhulumende kazimiselanga ukubandlulula indlela okuqutshwa ngayo ukhetho elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Thandeko Zintimkandla endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Hayi okwakithi vele akulanto entsha mpela esingaphuma layo khonapho ngaphandle kokuthi sikunanzelisise ukuthi kulokhu kungenwa mpela kungena empandeni zokuthi abantu babambe amandla ipower sebeqala ukucabanga manje langekusasa ukuthi siba nama-elections kuzenzakalani. And enye into I think i-statement okuthiwo yilokhu ukuthi ma umuntu esenza into phela afuna ukuthi laba ababukeleyo ba cabange something. So I think okuthiwo yilokho abakwenzayo ukuthi asiyindawo sisesekhona nama-elections nalawa elicabangela ukuthi singenza something ngawo ngo-2023 ingabe lizalesi sikhathi sena kuphaye kwethusela lokhu wale nto yenziwa abantu ma benza ama-warcry benethuse uthiyele ethuke noma ningena kwi-sportsele vele nje selethukile. I-MDC manje namanye amabandla aphikisayo kuze bazibuze ukuthi yikuyini abazabe bekulindele for 23 if abantu bekuzeka sobala ukuthi basalwa mpela.
Mnumzana Mkandla, asingeke sathi i-MDC layo isigoqe kakhulu izandla ngoba siyabona ukubana ngesikhathi sokusiya ukhetho kujayele ukuvuka indaba ezinenge zokuthi ngakulungiswe lokhu lalokhu. Kathe sibazithulele kwaze kwabiselwa uSlaigwana, sebeqalisa ukukhuluma sekungenile uSlaigwana. Kathi kungani begoqa izandla kangaka?
Msakazi Londlovu labalaleli ababukeli, indaba ilapha uyiseyiphethile okaNdlovu khonapho. Laba abantu okukhulunywa labo, umbokuzanye ukukhuluma labo ngamahlongandlebe kabalaleli, ngoba into yokukhuluma ungaze uba ngumsindo ukhwele phezu kwentaba wenzeni, uzibhuqe phansi. Mina ngombono wami ngibone engathi vele kabalandaba, ungathi kulolutho abafuna ukuligolomba. Ye-MDC ingakhuluma izithilizwi kodwa nxa uloko ulando kade kwakhulunywa vele laba abantu vele ngabalandaba ikuthela amazi emhlani wedada. Njengobona kwami indlela kumele kukhangelwe engathi ngesilungu izistrategy ezinye, mhlawumbe ezingale kwenkulumo, kumbe zibe ziningi kukhulunywe kusenziwa lokunye. Ingabe yini lo lalo uyazicabangela kambe kuyini okunye okungenziwa, ngoba iqiniso i-MDC ingavuka ikhuluma nsuku zonke. Bayalalelwa ngubani? Sebekhulumile ukuthi idalela kuSlaigwana bikhona kuze kwedlule u-2023 kuye phambili khonale.
Mnumzana Ndlovu, wena uthini? I-MDC iyenza kuhle na iyafaka ukungathiwa ngesilungu yi-pressure?
Akunapressure abayifakayo engatshintshi izinto. Le nto yabo yokuthela ithebethebe ungayifananisa kudala i-destabilization, le-destabilization war yamagorile yamalwecashi ukuthi yakuphithi nokuthi dilize lokuyana, makuthi kwakhiwa lokuyana badilize bona. eyabo isidwane sisikhathi one isikhathi eside kakhulu and two ayithengisele ukuthi i-direction yayiya kuphi. O-Smith babethi uma befaka under pressure njalo abantu babedubeka abantu basezimbabwe ikakhulu lapha elungu kodwa abantu abamnyama ungababuza manje ukudla nokuthola isikolo noma sasingatholi isikolo esifana sequality kwakungafani iquality yakho nalokho sokusenzakala ngalesi sikhathi abantu abamnyama badubeka kakhulu okwedlulokwa so i-territory kwabo lokhu akuniki i-pressure eqakathekileyo engayenza ukuthi abantu baze bethi hayi lasho kunzima ukuze bayenzena le zinto ezingenazina ezizifana ukuthi bafake o-slaygwane kuthengisa sobali ukuthi abazi ubuhlungu umuntu ma mhla umdikela izivayire umdikela izivayire umbona loke ngapho uyaphakama mseseze ekhiphi ihende manje kuthengisela ukuthi yena loke efuna ukulwa into leyo yenzayo wena ayisebenzi awungiyeke ukube kusenza into efanayo for njengoba esemkandli ukuthi ingadlula iminyaka eyi-5 qale kube lele kudlula omunye uyenza into efanayo ukhangelele ukuthi kube le mpumele ehlukile kuthiwa yibula obedlula ibula-ke lobo so ngeke mina amboni lutho olutsha after ukungena ngaphandle kweminyaka ehlukeneyo bithini umoyi umorden sandrai nalo muthi uthamisa
nanto udaba mnumzana Mkandla uNdlovu uyatsho lapho ukubana ijeja le-MDC leli likhanya lingasebenzi.
Ye hayi liqiniso elipheleleyo lelo ngangithi njengoba ngithile se inkulumo ze-MDC kusukela emuva khonale phela izani ngayiqalanga nge-MDC khonale emuva le vele udubo lwabo sokesakavukela umchilo wesidwaba ngabantu abazitshela ukuthi thina yito omina mina kasiyindawo i-MDC ingazikhulume izani u-P F njengoba ngithilo sisitho kayilaleli.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ilunga le-MDC, ubexoxa endawonye lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Kwezemidlalo, iqembu labesifazane abamela iZimbabwe emdlalweni wokuqhaga engezandla we-netball ababizwa ngokuthi the Gems basukume namhlanje belubhekise emncintiswaneni wenkezo yamazwe omhlaba eye-2019 World Cup oqhutshelwa kweLengilandi. Abeqembu le-The Gems abazakuma kancane kuhambo lwabo kwele-Dubai bengakayifika edolobheni le-Liverpool bathi sebelungele ukuyaphakamisa iflegi yeZimbabwe okumqotho hatshi okwenziwa ngabeqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors elinqotshwe okuyangisayo ngele-DRC 4-0 emncintiswaneni wezwekazi lwe-Afrika we-AFCON. Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sinye lele-Australia, Northern Ireland lele-Sri Lanka okungamazwe aziwayo ukuthi alentshantshu zabadlali. Omunye wabadlali beqembu le-The Gems, uBeauty Sithole, uthi balakho ukunqoba ngakho-ke amanye amaqembu angabakhangeleli phansi.
Leza thatha twayisa ife, namayimbo, bana bobe nikubomba ntito yobe. Leza tata twayisa ife na mayimbo bana bobe nikubomba ntito yobe. Nalikapondo ine naliba ine nalakolwa ine nalichicha vyonse vivi. Nalikapondo ine naliba ine nalakolwa ine nalichicha vyonse vivi. Nalikapondo ine
Leza tata ingoma emnandi, ingoma ejahelisa khulayo uChris Makoya esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abe commission ebona ngezokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission baxwayisa abaphatheke kulumkhuba ukuba bazobotshwa kungakhathalekile lokuthi balezikhundla ezinjani. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.